Yesesikwazi khathesi kuhulumeni weZANU-PF sekhangelane lokhetho luka-2018 sidinga indlela eziningi ezokudinga izimali ekwazi ukuthi abantu abaningi abahlala edorobheni abandise ukuvotela i-MDC ukufaka umthelo ku-industry evele esifile kule nkinga ngoba kuza affecta esingathi yi-demand ukuthi vele bale nkinga ama-business athengisa impahla.
Kodwa nxa sikhangele khona lokho akusoze na kuphathise uhulumende ukuthi athole imali yokusebenzisa ikakhulu ukubhadala izisebenzi zakhe.
Inkinga ekhona phela khona ogandi ukuthi phela uhulumende silayo othe ngazuza i-$10 i-$8 uyayibhadala abantu abangasebenziyo. Uhulumende wakhona mkhulu kakhulu. Ayikawusoze uvudinga imali yokuthi ubhadala izisebenzi kutho ukuthi vele uhulumende wethu inefficient. Ikhawuze uhulumende wakhona ukhulu kakhulu. Maye ukhipha udinga imali ye-infrastructure sikwazi ukuthi nxa ule $10 i-$5 iyangena ku-infrastructure kuyanceda. Ama ghost workers maningi kakhulu awusuze abasuthise ukuze ababhadale loba edinga imali ye-bonus.
UZulu yena uthini ngalo?
Yes. UZulu kathesi vele sikhalakhala lapha vele yabona mfowethu ama-food drives aka-1998 lawana yibo esisikhondanela ngoba nxa uZulu weZimbabwe ehlakaniphile ufanele angene estradini atshengisele uhulumeni ukuthi imali le abayibhadalayo abaye bafuna ukubatshaja yona yimali ukuthi badle bona njengabantu bezanu-PF. Sokufanele bangene emgwaqweni kathesi ngoba vele abantu bayakhonona kathi sibayakhalakhala uzakuza vele bantambama iprogramu yenu leyana yantambama beyikhalakhala besithi selisifakele imithelo ngoba liyazi ukuthi abantu bemareserva kabathenga inyama ibhadalisa thina kuphela.
Okokuthi yona itax le esifakiwe idale umehluko onganani nxa sikhangela ukubana itax ivele imele ibhadalo?
Itax phela ivele imele ibhadalo kodwa nxa ubhadalisa itax impahla kumbe singathi izinto ezithengwa umuntu abavele bengabayanga ungazi ukhangela isithi nxa i-food basket nxa ibisiyi $330 ngenyanga kathi izafika ku-$500 imiholo yakhona kayengezwanga. Izisebenzi ezinengi vele imali yakhona vele yasuzeyengezelele. So nxa utaxa vele i-industry engela-productivity kutho ukuthi vele suthathela abantu imali encane abavele belayo yikho kuzakwenzela ukuthi abantu bakhonone.